Leli nani lingaphansi kakhulu nxa uqathaniswa lelanyakenye lapho kwahlohlwa khona amagoli angamachumi amabili lambili 22 ngeviki lakuqala lemidlalo ye-PSL. Ngeviki lakuqala nyakenye akula midlalo ephele kungahlohlwananga, kodwa lo nyaka imidlalo emine iphele zingujikilobhanqa kungela qembu elenelise ukulitshayela emambuleni. Nyakenye kule qembu elilodwa elinqobe ngemva kokuhlohla kanye kusithi amanye ayehlohla kabili loba kathathu, njalo akula qembu elahlohla ukwedlula kathathu. Lo nyaka-ke kube lamaqembu amathathu anqobe nge-1 kanya, njalo lawa ngabalisa ele-ZPC Kariba lona elitshayele Homine ngomgqibelo, elengezi Platinum elitshayele Black Rhinos ngomgqibelo njalo, kanye lele-FC Platinum elinqobe le-Dynamos ngesonto. Abe mabili kuphela amaqembu anqobe ngemiklomelo emibili kusiya phezulu, njalo lawa ngabalisa ele-Highlanders lona elitshayele Bulawayo City nge-2-0 ngesonto, kanye lele-Chickenini elibhaxabule le-Bantu Rovers nge-5 kanya ngomgqibelo. Ekhuluma ngemva komdlalo wabo leqembu le-Highlanders, umqeqeshi weBulawayo City uMandla Mpofu uthe akulahlwambeleko ngokufelwa, njalo bakhangelele ukudlala kuhle kumidlalo yabo elandelayo.
Ngibona sidlale kuhle kunganani nje, siwasiswenze ama-points athe siwafuna, sidlale kuhle njenge-team but siya phambili, ngibona sizalungisisa but nje hayi abafana bangidelile badlala, ngibona ngani bonke bayenze kuhle kweli phutha nje asatholanga ama-points a-3 but sizalungisisa sisiya e-team.
Iqembu le-Chickenini yilo lihlezi phezu kwengalane yemiklomelo ngoba lihlohle kahlanu, ukuthi ngemva kwalo kule qembu le-Highlanders lona elihlohle kabili. Endaweni yesithathu kulamaqembu amathathu alingene ngemiklomelo langamagoli, njalo lawa ngabalisa elenkezi Platinum Stars, ele-FC Platinum kanye lele-ZPC Kariba. Kusukela kundawo yesithupha kusiya kundawo yeshumi lantathu kuhlezi amaqembu alomklomelo owodwa ngemva kokuba ngutshikilobhanqa emidlalweni abephatheke kiyo. Lawa maqembu ngabalisa ele-Capes United, ele-Shabani Mine, ele-Chapungu, ele-Triangle, ele-Harare City, ele-Yada, ele-Cholocho kanye lele-Wange. Amaqembu angakatholi ngitsho lodwa umklomelo ngabalisa ele-Black Rhinos, ele-Dynamos kanye lele-Homine wona ahlohlwe kanye, kuthi elisendaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane ngele-Bulawayo City elihlohlwe kabili. Iqembu elijeke amanye engalaneni ngele-Bantu Rovers lona elihlohlwe kahlanu. Ngimele i-Studio 7 ngoBulawayo, ngingu-Joseph Njanji.